Ezalamhlanje indaba kungolesihlanu Mpandula 23, 2016 lizethulelwa ngupraxitus Jeremiah sokuthunyelwa amapholisa esitungwiza agcwele ezitaladeni loba nje akade befuna ukutshengisela abomanyano we-National Electoral Reform Agenda NERA sebetheka baseyikukwenza lokho ngempelaviki. Abafundisi bamabandla ezokholo atshiyeneyo bayethekelela izibotshwa zombusazwe ezivalelwe ejele leChikurubhi abagoqela unkosazana Linda Masarira. Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights iqhubekela phambili ngohlelo lokufundisa uZulu ngamalungelo akhe. Inhlanganiso yabafuya inkukhu zemakhaya eZimbabwe Free Range Poultry Producers Association ifundisa amalunga ayo indlela zokuqhuba umsebenzi lo njengebhizimusi elingabatholisa inzuzo engcono. Ku-Live Talk lamhlanje sihlolisisa okwenziwa inhlanganiso ye-National Electoral Reform Agenda lokudingwa ngezinye zezizalwane zeZimbabwe ezifuna kube lohulumende ongabe phethe intambo zombuso okwesikhatshana kungakenziwa ukhetho luka-2018. Lithini-ke ngalokhu? Lingakuthiwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6065 la 15460 kilohertz ku shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.